isikhulume nisanihlanganisa umnumzana Bhasa Magwizi uthi phezu kwalokhu isicelo abasiletha phambi kwedale lephalamende enyakenye esekuba imali zabo zengezelelwe sesizafezeka. Uthiningi labalwa impi enkululeko bekuviyo leZipra kabazange bathole ithuba lokuphiwa imali ezatholwa ngabanye babo ngomnyaka ka-1997 ngenxa yobandlululo lokuswela ulwazi olweneleyo. Umnumzana Magwizi wazise abanye abalwa impi enkululeko ukuba umthetho ababecele ukuba ulungiswe edaleli ephalamende uzalungiswa.
Isinqumo lesiyana esasisingenele ephalamende sokulungisisa umthetho wabalwayo empini okuhlanganisa ababencedisa, ababephekela lababephethe imbhobho isuthutsha. Yikho ke kuyaxwayiswa abantu bonke ezindaweni zonke ezehlukeneyo ukuthi baqaphelise ukuze bayebhalisa ezindaweni ezehlukeneyo lapho abazatshelwa khona. Khona kuzalandela ukucubungulwa kwakhona okuthiwa yi-vetting.
Uqhubeke ethi bayakwazi ukuba kulodubo lwabantu abaqamba amanga ukuba balwa kulimpi esithi uhlelo lolu luzakhangelisisa konke lokhu.
Abanye bazazama ukuzinceda bazingenise bona phakathi komzabalazo bona babe ngekho ngesikhathi senu. Kodwa-ke konke khona lokho kuzakhangelwa ngezigaba ngezigaba lapho kuzabe kusenzelwa khona ukucubungula kwakhona esithithi ngama-vetting centers. Yikho-ke abangaphandle kwelizwe nalabo bonke abanye abakhona lapha siyaxwayisana ukuthi kasiphathekeni kakhulu ukuze thina sonke sithole ukutholiswa inzuzo zethu ezifaneleyo.
Ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Blessing Chidoni uthi ngempela kumele abalwa impi yenkululeko bathole usizo.
Ngibona kuyinto right elungileyo ngoba sibona abanye benikwa bethola futhi ama fruits of independence from 1980 abanye lokho behola bakhona lokho behola, so labo ba justified ukuthi bethole iportion yabo.
Kodwa unkosikazi Pensions Chithole phatha amandla senhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute uthi lokho akumelanga kuqhubeke kusenzakala.
Uthi hatshi akumelanga bephiwe imali, cause taking for instance I think eZimbabwe so ngathi sesalwa izimbi eziningi from ama situations from situation ka 2000 to situation ka 2008 to ama violations athe senzakala ngo 2018 2019. It seems like every Zimbabwean walwa impi. So if bona kumele bephiwe izimali, that means every Zimbabwean citizen like kumele ephiwe lokhu zenini ebe compensated.
Kuncwadi abayilobele idale ephalamende abakuZipra bathi bafuna ukuba uhulumende abuyisele impahla eyathathelwa ibutho leli leZipra ngesikhathi segugrawundi. Bathi njalo bafuna ukuba bahlonitshwe ngendlela uhulumende ahlonipha ngayo abalwa impi bephansi kweviyo lezandla. Abalwa kumpi enkululeko kweleZimbabwe bazinkulungwane ezifika amachumi amathathu lane 34,000 abatholakala kuviyo leZipra lezandla. Lanxa ibutho lezandla lalilabancedisayo abaziwa ngokuthiwa ngomjibha labochimbwido, kuZipra kubikwa kwakungela abantu abafana lalabo. Ngimele isitu 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.